soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 Mbimbitho 2022, Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngenxa yokuthi isikhathi sama-elections last time basiyalisa njalo ukuthi singabi le-rally. Khathesi sebesiyalisa osokufana lokuthi ngamasitshane bathi bona ngabafuni thina njengebandla le-CCC ukuthi sikhampeni ebhinganoni.
Amapholisa weZimbabwe Republic Police ayalele ukupha imvumo ibandla eliphikisayo eli-Citizens Coalition for Change lokuqhuba imihlangano yalo yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by-elections.
Thina njengeZDI sithi emalangeni la adlulileyo besinazelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ubumemetheka. And emavikini ona lawo njalo siyananzelela ukuthi yikho lapho ade kusenziwa khona ama-political rallies. Sibe sesisithi ayisikho kodwa okwama-political rallies, ayisikho kodwa okwenze ukuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 umemetheke.
Iyincwadi ezicubungula ezenhlalakahle yazulu zithi sezinanzelele ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 selokho imihlangano yamabandla ezombusazwe yaqalayo yokudinga usekelo lokuthi avotele kukhetho lwama-by-elections. Uhlelo Woza Friday namhla sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi Yezabo Bonke Parental Peace liphethe idlalaza lalo elisha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapholisa weZimbabwe Republic Police ayalele ukupha imvumo ibandla eliphikisayo eli-Citizens Coalition for Change lokuqhuba imihlangano yalo yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho obekumele yenziwe emarondera lasebhinga ngempelasonto. Umlondolozi Ndlovu zethulelalo ludaba.
Lokhu sekwenze ukuba abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, bahle bakhweze ngesiphangiphangi lolu daba emthethwandaba waphezulu owe-High Court besithi imihlangano le ivunyelwe. Encwadini elotshelwe oncintisa esikhundleni sokufuna ukumela imarondela ejayele ephalamende umnumzana Carson Mateu, amapholisa athi abe-CCC kakumelanga babuthane ngoba bephuze ukwazisa ngalo mhlangano kuselesikhathi. Amapholisa athi ukuphuza ukubatshela ngalo mhlangano kwephula iziqondo zomthetho wokulondoloza ukuthula owe-Maintenance of Peace and Order Act, MOPA, wona olawula ukubuthana kwabantu. Ibandla le-CCC encwadini yalo belicele ukuba libhodabhode ngezimota phandle kwenkundla yerudaka khona okwaliswe ngamapholisa. Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziva uthi abebandla lakhe balubhekise emarondela okungelani lokumiswa kwalo mhlangano.
Thina njenge-Citizens Coalition for Change kusasa sabe semarondera indaba yethu semajale lapho esihambise khona indaba yokuthi amapholisa ngeza kasiyalisa ukubana sibe le-rally yethu ngenxa yokuthi into esemthethweni. Yebo, bengathi iphosa ne-MOPA iyasiyalisa ukubana sibe lamakarali, kodwa ukuhlangana kwabantu siyahlangana njengoba bahlangana labanye abantu okwenzakalayo kumaphathi wonke atshiyeneyo.
Ugcizelele ekhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi abuye ngobuningi emarondera.
So kusasa ngomgqibelo siyabe semarondela lapho esahlangana khona lezizukulwane zemarondela ukuze beze ukubana sibaphatheleni mayelana le ndaba-ke yama-by-elections.
Oncintisa kukhetho lwama-by-elections efisa ukumela ibhinga North edayele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda uchasise ngokuncishwa kwabo imvumo yokuqhuba umhlangano wokudinga usekelo kukhetho ebhinga.
Ngenxa yokuthi isikhathi sama-elections last time basiyalisa njalo ukuthi singabi le-rally, khathesi sebesiyalisa osokufana lokuthi ngamasitshane bathi bona ngabafuni thina njengebandla le-CCC ukuthi sikhampeni ebhinga North. Wathi uyayibhala incwadi khonapho zukuzuku waba ngomfonelayo wathi hayi sengicabanga ukuthi kungcono sibe le meeting lama-stakeholders. Kwasekubizwa-ke ama-CIO, kwasekubizwa u-DA, kwasekubizwa abezesa abayibo okuthiwa khona babe le-function kamnangakho. Sangena ku-meeting yakhona akuna lutho olutshintshileyo ubedlalisa nje isikhathi sethu sehambile kumithingi wafika wakhuluma khonokho akade ukhulumile vele kusene into ekhanyayo yikuthi ibhinga nothi iZANU PF ifuna phansi phezulu
iCCC ithi ibandla leZANU PF lethuselwa ngobuningi wabasekeli babo okulandelwe ngumnumzana Mabutho Moyo okunkokheli yabasha kubandla leli
uqamba amanga bethi amarara wa blokwe blokwa libandela ukusayo asilasi isikhathi senesi wathi isikhathi sama-campaigns and we are on the ground liyazibonela lapho esibiza khona imihlangano yamarali ukuthi kugcwala njani so bengafuna ukuvika ngathi nxa besehluleka ukuthi bemobilize baze kulekela bodwa bengafaki iZANU PF phakathi
lokhu ayisikho kwakuqala amapholisa ayisala ukupha imvumo yokuqhutshwa kwemihlangano yebandla ele-CCC ngeviki edluleyo umnumzana Nelson Chamisa uvinje ukuqhuba umhlangano wakhe egokhwe loba nje umthethwandaba wehighcourt onqome ukuthi uqhubekele phambili usenziwa inkulungwane nenkulungwane zabantu zenelisa ukubuthana egokhwe loba nje amapholisa ayesethusela ukuthi bengalokothi ukuya emhlanganweni lowo ngimele istudio 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Incwadi yezicubungula ezenhlalakahle kaZulu zithi sezinanzelele ukuqonga kwenani labatholakala bele-coronavirus lokhu imihlangano yamabandla ezombusazwe yaqalayo yokudinga usekelo lokuthi avotele kukhetho lwama-by-elections olwenziwa mhlaka 26 yonale inyanga kaMpimpitho. UMavis Gama weStudio 7 uzethulela lolu daba.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngabangene umhlangano owenzelwe enkundleni yebulenjini oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI wokuhlaziya okwenzakala ngesimo seCOVID-19 ngemva kokuvunyelwa kwabamabandla ukuqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwama-by-elections. Bekukhangelwa njalo udaba lokuthi kambe ukuqhutshwa kwale mihlangano yikho na okungabe kubangela uqansa kwenani labatholakala bele-COVID-19 elizweni nxa uqhathaniswa ngaphambilini kokuqhutshwa kwale imihlangano yokukhankasa. Omunye walezi ngcwethi ophatheke emhlanganweni wenkundleni yebulenjini ngumnumzana Henry Khane osebenzisana loZulu kwezentuthuko.
The politicians, definitely they need to up their gear and take this seriously, because if they want to keep their numbers up higher.
Inkokheli yamabandla ezombusazwe kumele ikuzwisise lokho ma befuna ukuthi babe belokhu belamanani abalandeli babo aphezulu, ngoba bengagcina belahlekelwa layilabo balandeli abaseduze kwabo ngenxa yokwesaba nje ukubatshela ukuthi bagqoke lawo mamaski.
Unkosazana Patience Sibanda isiphathamandla seZDI yena ke ulandisa ngasebe kunanzelele lokhe amabandla ezombusazwe aqalayo imihlangano yokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho.
Thina njengeZDI sithi emalangeni la adlulileyo besinanzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ubumemetheka. And emavikini ona lawo njalo siyananzelela ukuthi yikho lapha ade kusenziwa khona ama-political rallies nama-political parties ayehlukeneyo. Sibe sesisithi ayisikho kodwa okwenze ukuthi okwama-political rallies ayisikho kodwa okwenze ukuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 umemetheke. Zikhona ezinye izinto ukuthi emabandleni ngaphi ngaphi lokurelaxwa kwama-COVID-19 containment measures.
Ngakho-ke abenhlanganiso yakhe uMasibanda uthi bakhuthaza uhulumende ukuba angaze akuthatha lula lokho osekusenzakala.
So thina sithi ama-political rallies lawa engaqhubeka esenzwa kodwa ama-authorities lawa abemelane lakho benanzelele ukuthi abantu ma besiye kuma-rallies laphana bagqokile yini amamaski, basanithayizwa yini. So yikho thina lokho esikukhuthazayo ukuthi abantu benanzelele kukhona lokhu ukuze umkhuhlane lo we-COVID-19 kungazi ukuthi usumemetheka ngenxa yani yama-political rallies.
Udaba oseluphakanyiswa yingcwethi lezi lokuqansa kwenani labatholakala bele-COVID-19 lufakazwe languhulumende ngemva komhlangano wequla labaphathi ntambo i-cabinet owenziwa ngolwesibili maviki onke. Esethula okuvunyelenwe emhlanganweni we-cabinet, umphathi ntambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa utshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwenani labatholakala bele-COVID-19 Nanga engasachongo ukuthi manyathelo bani azawathatha.
She's also reported that an increase in mobility and number of gatherings across the country.
Ama reports aveza ukuba ukwanda kokuhamba-hamba kwabantu osekukhona kanye lemibuthano elizwe lonke ngemva kokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 sekubangele lokhu kuqonga kwenani.
Embikweni wabo abawukhipha nsuku zonke phezu kwesimo se-COVID-19 elizweni, abezempilakahle baveza ukuba kulomuntu oyedwa ofileyo phakathi kwabafika phose amakhulu amahlanu 499 abatholakale belegciwane leli ekutshoneni kwelanga layizolo, njalo bonke kungabantu abangelambali yokwethekelela kwamanye amazwe. Kubikwa kube labayisikhombisa 7 ababulewe yilo mkhuhlane ngolwesithathu phakathi kwabedlula kancane amakhulu ayisikhombisa 706 abatholakale belegciwane leli kulabo abahloliweyo. Babikwa sebefika phose inkulungwane ezinhlanu ezilengxenye 5408 asebelahlekelwe ngumphefumulo selokhu i-COVID-19 yaqhamuka eZimbabwe ngombimbitho womnyaka ka-2020. Phakathi kwabedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amabili 241548 asebatholakala belegciwane leli, kwasila abedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amabili njalo 231,012. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Uhlangothi olubona ngezomvila kumanyana wamazwe omhlaba olwe United Nations Security Council lukanyelele ukuba lomhlangano ocelwe ngile Russia elithi uhulumende wekwele Ukraine ubelungisa izikhali ezilitshefu ama-biological weapons. Abezindaba abe-Associated Press babika ukubana elemelika lithi kungamanga ukukhulunywa ngele Russia elikhanya selifuna ukuvika ngezikhali lezi ngemva kokwehluleka ukugenqula umbuso wakwele Ukraine. Umongameli Vladimir Zelensky wakwele Ukraine laye uthi uhulumende kamnumzana Vladimir Putin ukhuluma ize ngoba isebona ibutho lakhe lisehlulwa. Ele Russia liqhubekela phambili libhomba indawo eziningi kwele Ukraine okugoqela isigodlo salelo lizwe iKyiv lamanye. Kubikwa kubuliwe abantu abedlula inkulungwane 1170 abase-Ukraine ngamasosha akwelela Russia edolobheni leMariupol. Iningi labo bangcwatshwe ethuneni linye i-mass grave. Kubikwa kulamakhulu lamakhulu abantu asebebulewa kwele Ukraine lokhu limpi iqhamuke ngenyanga edluleyo kanhlolanja. Abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million babikwa sebebalekile bayaphephela emazweni angumakhelwane akugxela ele Poland, Romania, Moldova lamanye. Abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine labo babikwa sebebalekile emazweni la. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Rejoice Mngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Inkulumo ezama-biological weapons kumbe izikhali lezana ezile poison ivele izinkulumo ezikhulunywa ngamazwe nxa efuna ukuthumba amanye amazwe. Siyazi ukuthi i-America baze bapombe i-Iraq babekhuluma ngokuthi kulezikhali ezama-biological weapons. Lokho nje ikuvala abantu amehlo nje ngoba siyazi nje ukuthi umhlaba jikelele uyakwazi ukuthi iRussia ithembe khonokho. Sizemisele ukudiliza i-Ukraine bazadinga izizathu. Isizathu sokukhuluma ngama-biological weapons ukuthi bona bathi bafuna ukuthi bathi bona bengasebenzisa zona lezana izikhali zama-biological weapons. Sebezawuthi hatshi izikhali zibe zivele zikhona e-Ukraine. Kudinga nje isizathu esokuthi basebenzise izikhali zakhona. Hatshi njengoba kade sivele sekwazi ukuthi ngamanga ukuthi akula zikhali ezinjalo, kungakhanya vele kusetshenziswa izikhali ezebiological lezana i-Russia nje eqonda ukuthi ibhidlize i-Ukraine.
Baba Ngwenya, ubona zani okwenzakala kwele Ukraine kuyaphetha ngani?
Russia vele siyazi ukuthi nxa isiqonda ukuthi uthumba ilizwe bakwenza e-Georgia, bakwenza e-Donetsk, bakwenza e-Crimea, inkinga nje ukuthi amazwe asentshonalanga gabala mvumo gabakazimisele ukuthi bavikele yona iUkraine. Lokho kuyagcina nje vele lokhu njengolakho okwabakhona eCrimea ukuthi iRussia yagcina sithumbe iCrimea bafaka izigebenga zabo eLugansk leDonetsk. Angiboni ukuthi kulenye indlela ezaphela ngakho, ye izitshenziso zikhona kodwa angiboni ukuthi zizasebenza ngoba kwakhathesi vele uVladimir Putin umongameli weRussia uqonde khona ukuthi ahlathumbe iUkraine athathe uZelensky amenze isibotshwa iUkraine sisiba yiprovinsi yeRussia.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yincwethi ecubungula izombusazwe limzwe xoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 SARR. Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kwamabandla ezombusazwe ekhankasela ukuthola usekelo ukhetho lwama-by-elections olwenziwa mhlaka 26 kuNdindo lomnyaka. Ibandla leZANU-PF lisola okwethulwe edalele House of Lords kweleBrithani lapho kuhlaziwa isimo sezombusazwe lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Kubika intethelezi indaba yeStudio 7 uIsrael Chizaspanda.
Into enza ibandla leli lathukuthela kangaka inkulumo kaLord John Oz ongomunye umgcinihlalo wekomiti yamalungu ephalamende eBrithani ebona ngendaba zeZimbabwe. Yena utshele idale leHouse of Lords ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubela phambili ehlukumeza uZulu. Lokhu kugcizelwe ngumphathi ntambo obona ngamanyana wamazwe abuswa eBrithani eCommonwealth umnumzana Patrick Stopford othi eleBrithani likhathazekile ngodlame olwenzakala eZimbabwe ngakuzwe uhulumende kaMnangagwa kumele akumise konke lokhu. Umnumzana Jogarebi Pupurai lilunga ledale lephalamende engu-chief whip njalo elilunga le-central committee kubandla leZANU-PF uPupurai uthi akuna bufakazi okukhulunywa ngeleBrithani.
I never expected that a war member of parliament can debate in parliament using social media.
Akukaze kufike engqondweni yami ukuthi ilunga lephalamende lingacubungula udaba olungaka beluthatha emakhasini okuzilibazisa e-social media. Ukulambela ukucubungula iZimbabwe okwenziwa nguLord Oates kumele akwekele eleBrithani, kumele lingadakwa. Kuqakathekile ukuthi bafune isiqinisekiso.
Uyaphambili umnumzana Pupurai ekhuthaza ukuthi eleBrithani alitshene leZimbabwe.
We are not a British colony. And we don't need people whose history is littered with crimes against humanity to play referee.
Tina asisabuswa iBrithani njalo asifuni abantu abalembali engcolileyo eyokuhlukumeza abantu babe ngunompembe wezombusazwe wethu. Inhlanganiso yezombusazwe entsha ekhokhelwa nguChamisa asophathi le yinhlanganiso yezikiwi ehlala isenza udlame ebantwini abamsulwa beZimbabwe. Lokhe labunjwayo leli bandla.
Omunye othisekayo inkulumo yeHouse of Lords ngosaphethe isikhundla semgcinihlalo weZANU-PF eBrithani umnumzana Xavier Zavare.
It's very embarrassing, probably shameful, to see somebody who is highly regarded as Lord Oates in the House of Lords standing up on disinformation.
Kuyayangisa njalo kuluhlazo ukubona umuntu ohloniphekayo njengoLord Oates endlini yeHouse of Lords esukuma ngembiko engasiqiniso ephakulula amanga azwayo ezama ukukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi afake izijeziso zomnotho ezetheswa ilizwe leZimbabwe.
Kodwa ilunga le-Citizens for Change Coalition, CCC, umnumzana Abednego Bebe uthi liqiniso likhulunywa nguhulumende weBrithani.
iZANU-PF yaziwa ngokubulala, yaziwa ngokuhlukuluza, yaziwa ngento zonke ezimbi. Yibo ababulala uMbongeni Ncube. So lokho kasikudingi, kasikuphumputhi, akuphumputhwa mbani. Kuyatshengisa nje ukuthi thina eZimbabwe lapha sibuswa iziwula. Even le SADC iyakwazi ukuthi izani izikhiwi, izigebenga ngabantu ababulalayo, ngabantu ababi. Babulele abantu, igazi balichithile, sebechithe lo mkhono welizwe.
Abo manyano wemazwe abuzwekazi le-Europe awe European Union EU. Ngenyanga ephelileyo baqhelise isikhathi sokusebenza kwezijezo zomnotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zikarhulumente we-ZANU PF namabhizimusi adlelana nebandla elibusayo besithi eleZimbabwe alikatyhali lo mkhulu wokuhlukuluza abantu lokwephula ilungelo loluntu. Ukanti eleBritani lona eselaphuma kumanyano we-EU alikatsho lutho ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kwezijezo zomnotho lezi lonyaka ligcine ukwenza lokhu nyakenye. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami nguJesus Banda.
Ngokwamanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Uhulumende wakwele Melika uthi uhulumende kamnumzana Vladimir Putin wethula amanga aluhlaza tshoko ngokwenzakala kwele Ukraine lapho ibutho lakhe elibulala abantu mahlayana. UPutin kafuni ukuthi abantu bezwe iqiniso ngokwenziwa libutho lakhe kwele Ukraine. ELeRussia lingakahlaseli ele Ukraine, uhulumende kaPutin wethula amanga emisakazweni ebulenjini bokuxhumana lezinye indawo ezethula imibiko esithi ufuna ukuhlasela abantu kwele Ukraine abasekela konke okubi okwenziwa ngamaNazi abakhonza uHitler. Selokhu ibutho laqala ukuhlasela kwele Ukraine, eleRussia lizama ngamandla wonke ukutshela izizalo nezalo ukuba akulampi kwele Ukraine. Ibala elithi impi kalisasetshenziswa kweleRussia. Umnumzana Ned Price, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department, uthi uhulumende kaPutin uvimba iqiniso elethula yimisakazo lwamaphephandaba azimeleyo ukwenzela ukuthi abantu besekele okwenziwa ngele Russia kwele Ukraine. Igqwetha elikhulu kwele Russia mhlaka 1 Mbimbitho latshela abahlela ukwethula kwemibiko ukuba bevimbe konke okwethula yimisakazo ezimeleyo we-Echo Moscow Radio the TV Dojande. Bavala konke okwethula yimisakazo le ebulenjini be-intanethi lobokuxhumana. I-Russia Federation Council layo isanda kwethula umthetho umumethe izijeziso zalabo abethula lokho uhulumende athi amanga ngokwezikala kwele Ukraine. Uzatholakala esephula umthetho ulakho ukuvalelwa entilongweni okweminyaka elithumi lanhlanu 15 years. UPrize uthi eleRussia selivimba njalo okwethulwa enkundleni zokuxhumana ezifana leTwitter, Facebook leInstagram kanye lezinye. Uthi konke lokhu kwenzelwa ukuba abantu balalele umsakazo kahulumende kuphela ngokwenzakala kwele Ukraine lapho libulala khona abantu mahlayana. UPrize uthi abantu bakwele Russia kabayifuni impi le eyaqalwa nguPutin. Ngakho ke uthi balelungelo lokuzwa iqiniso ngokwenzakala kwele Ukraine. Uthi kumele abantu bakwele Russia batshelwe iqiniso ngokubulawa kwabantu mahlayana kwele Ukraine, hathi amanga ethulwa nguhulumende kaPutin. UPrize uthi uPutin kumele amise impi le ngokususa ibutho lakhe kwele Ukraine. Uthi kumele ahloniphe ilungelo loluntu ngoba abantu bathwele nzima ngokwenzakala kulelo lizwe.
Lapho libelilaleli udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 4.
Uhlelo Was a Friday namhla sithanda leqembu elithula umdumo werumba elizibiza ngokuthi ezabo bonke parental please. Liphethe idlalade lalo elisha. Untungameli Mgomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Yebo nje, kanti wacaka kangaka jaha ngani ngumuntu olusinyoka, kwenzenjani?
Adwekela wena ngomama laba banoringa.
Leli lidlalate laleli qembu lesine njalo isihloko salo sithi efelweyo ayibanjelwa mazwi. Nangu umholi weqembu odabuka phansi le-Echolocho uBlessing Luphahla.
Zihlobo zami ngiyabingelela kakhulu, ngibonga kakhulu bakithi abalandeli abathe bathola le ngoma bangisibonela abanye, abanye bangitshela bangigqinisa lapho bangigqinisa khona. Ngibonga kakhulu zihlobo zami, lingaphela uthando.
Sikombisa ezigoqela ethi Sathane ngiyekele incane lengane kanye lethi nozipho Abangathanda ukuthenga idlalade iluphahla bakuthola njani?
Inamba yami ithi 0844-383835. Ngiyase South Africa. Uma wabubonana inamba izokuphuzela ukuyithola, ungahamba ufike ubhale Glory Boy Luphahla. Uzongithola lapho kuFacebook, ngikhona kuFacebook. La kuInstagram uGlory Boy Luphahla. Ubusubheka lapho kuFacebook unegroup ebhaleza kubonke. Nakuma ungangena lapho nje nakho ufike uzosithola lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje.
Asisapoteneni. Isiqhubekeleni phambili, umculo siwushaye. Lathi kusasa abantwana bedle. Yiyo nje into engicela kubalandeli. Ungasupport ukuthi hayi wena ngobubani ngamazi se uyazwakala lapha nalapho support ukuthi yilokhu njani. Udlala ingoma uze isikhathi sokumamela ingoma mawuthe wayithola. Udlala ingoma uyimamele. Nga uzothola ukuthi hayi lapha mpela hayi ingoma ziyaphela.
Uphuma ke enkundleni uBlessing Luphahla leqembu lakhe leza kubonke parental blessing ngale.
Amapolisa weZimbabwe Republic Police ayalele ukuba imvumo ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change nokuqhuba imihlangano yalo yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho. Iyincwadi ezicubungula izinhlalakahle kaZulu zithi zezinanzelele ukuqonga kwenani labatholakala bele-coronavirus. Selokhu imihlangano yokudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by-elections yaqalayo. Kuhlelo Woza Friday namhla besihamba leqembu elicula umdumo weRumba elizibiza ngokuthi ezabo bonke parental please liphethe idlalade lalo elitsha. Sinibheka ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo umpracticist Jeremiah esithi libe lempelasonto eyithukile.